eZimbabwe aswe sithi kulokuthula ngoba ukuthula kuyokuthatha izigaba eziningi. Sikhuluma kanje kathesi ngabona siyakwazi kule ndaba egudwini ekuthi sizwile ukuthi kuthe kuzavula iparlamente kathesi kuliviki ephelileyo kube nohlupho lokuthi kube lama-members of parliament abesethola ama-message emafoni nabo kubethusela kungathi ngabantu sofanele babulawe khonoko kusegcekeni ukuthi nxa sikhuluma ngokuthula sikhathana lakho sile mthethweni yabophosha kathesi. Imithetho leyo iphambanisa ukuthula ngoba iyenza abantu ubudlelwano babantu nokuhlangana kwabantu kunqabele ngabanye abantu. Konke lokhu nasibonga ngathi kuyavayoleta imithetho ekhona ku-constitution ekhuma ngokuthi abantu fanele bakhululeke.
Siyananzela njalo ukuthi inhlanganiso yakho ibilombuthano ngempela viki lapho elikhulume khona ngokuhlukuluzwa kwamalunga enu. Lingathi lakathi silokhe kusenzakala kumbe linanza lolu suku lanxa sokwadlula.
Siyakwazi ukuba ni-Supreme Court kumele umthetho. Othi yena umkhathi ulelungelo ukuthi umuntu elanda futhi esebenze njani apho ngumisa nje emsebenzini amnike 3 months notice base uya kathi esiparliament le yamend ithe siyamend yathi hayi umkhathi lelaleyo ulungelo kodwa umuntu kanike 2 weeks notice. So thina sithi njengezisebenzi khona bukethe ngisakula kuthula ngoba usoze ukuthi usebenzele ikampani okweminyaka eminingi wayenza ikampani yama yaba le mali futhi ngenxa yokuthi at the stroke of the pen omuntu acabanga ukuthi hayi leyo muntu engixothakatsha namxothekatshana kodwa babesikwenza ngale thendi besinanzelela usuku zokwenziwa izisebenzi esisize kuyathi ngo-13 September khuluma kanje kathesi laba abantu ababhubhayo sobaba uNkondo obhubhe evesiye kodwa ngezinyalo zayizala khona ngale wayekuma-crashes abantu balimele sikhuluma kanje namhlanje bayizilima ngenxa yalokho. So ke i-commemoration yethu sizama ukuthengisa ukuthi hathi bo ukuthula asikabi lakho lakhona ukuthi nxa siba le mikhosi yethu esemthethweni ezisebenzi International Women's Day o-May Day obani bani kufanele uyo-aplaya emapholiseni nxa lifuna ukwenza i-peaceful march kwakuthi nje lithengisela abantu linike ukuthiwa i-awareness amapholisa wayesikhathi alithwalisa nzima ehluleka ukwenza. Kathesi sithe silisala lo mthetho lowo singakhumbula kuhle yebo kambe kobulawa saphumela kodwa eHarare kwehlula abantu baginyiswa ba-disrupt abanye babapho o-SG bethu labo-president bakhona emapoliseni bathiwa khona lekhatshana so sibona ngathi eZimbabwe kulo hlupho ofanele ilungisiswe ukuthula sikabi lakho njengezisebenzi zeZimbabwe.